Namhlanje uBulawayo Vendors and Traders Association ibisenkundleni qoqisana ngepolicy ekusithi council kubulawayo BCC ukuthi iyahambelana lati ikhuluma ngathi iyagoqela yini konke esikufisayo. Njalo sibese sikhangela lokuthi siyazwisisa yini izinto ezisemthethweni, imithetho yethu ema-legal instrument akhona asupporta ukudlelana le-socio-economic rights ezama-young informal traders. Then sazokhangela futhi ukuthi kuyini okungaba possible kuma-policy suggestions ethu, lama-alternative opportunities esinga-explora njengama-youth.
Kuyini okuvunyelwane kulo umhlangano osokuyikho elikhangela ukuthi kwenzakale okungenza ukuqhoba umsebenzi wenu kube ngcono?
Udirector wethu wabulawa Vendors and Traders Association okhulumile laye kabanzi, saze sacina sivumelana ukuthi hayi, njoba nakulokunye okwenziwayo kukhulume ngama-policies ukuthi nxa kule mikhankaso yenziwayo oku-advertisewayo, like nxa kulama-tenders, especially ngoba sikhangela la kugender ukuthi kuba lama-tenders abakhona ecine ama-young women youth ecine benga akubonanga ngoba i-city council tena iyaflighta izinto zabo kuma-emails zabo, ku-websites abo, beflighta even la ku-gazette. So sigcine sesivumelana ukuthi njengoba umumo unzima, abantu kabenelisi maybe ukuthenga ama-gazette, i-government gazette, abantu kabenelisi labo ukuthi bethole i-data loku-downloada behambe ku-website. So sivumelana ukuthi njengoba singama-associations aphilayo asebenza kanye duzane labantu la i-city council, isithumele impiko through ama-associations ukuze ukuthi sidlulise leyo mpiko ukwenza ukuthi abantu bengasaleli phandle. Kukhulunywe la ngama-gender policies, you know, i-right to work ku-environment enhle. Bakhulume ba-city council bathi silama-street lights awe-solar afakwa yi-council okwenza ukuthi omama beyenelise ukuthi nxa besiye emarket kumbeni besiye ezindaweni ezishiyeneyo bekwanise ukuthi behambe bevikelekile kukhanya bengaz sukelwa ngamatsotsi. So kuningi esikhulume ngakho, savumelana lakho. It was a fruitful meeting eyenze even lama-youth air out ama-challenges abo, lama-expectations abo. Le city council lawo isitshenisile ukuthi le open doors policy njenge-PVTA lakho sincomile njalo i-city council ukuthi sike saphatheka eku-upgrading i-city bylaw yethu. Sifakile lathi imbono yethu, abe-city council bayithatha bayicubungula bayinanzelela bayithatha la imbono yethu. Kuningi nje singathi singakulungilungisa yembe ama-policies kumele ebe friendly to informal worker, especially ama-young workers. So sizabe sihlalisana phansi ku-round table le-city council, siqoqisana.